nani abantu bakastudio 7 hayi ngabezwa abantu bakhuluma indaba yegugrawonto leyi bla bla so hayi lami into engiyithoyo lami owamumbone ngubona uright amboni ukuthi singabisela abazali bethu ngemali mina ngibona ukuthi le ndaba ekhulunywa abaningi le ukuthi hhayi abakamthwakazi bodwa abanye bodwa ngiboni ngathi maybe kungabe la i-solution enjani e-right hhayi ukuthi sibe silokhu sibhizi abantu besibusa kungelanto abasenzelayo lamanje akulanto ebambekayo bafowethu abala ma-birth certificate abatwabethu abala ma-birth certificate ngendaba ukuthi uswele ukuthi uzosizwa ngubani uma ufika ngale bakujikela abanye bafuna ukubhadalisa imali njalo futhi yonke indawo yathi usuya khona usuyathathisa umntwana i-birth certificate uyathola umuntu wasesishoneni akula muntu wesindebeleni ozosebenza khona apho ligcina lingasazwani enkulumeni so lami ngiboni ngathi kwathiwa phetheya to phetheya is better kuqunywe impela omunye lo munye la ebhekane lokwakhiwa hhayi ukuthi bebelokhu besithathela phansi abatwabethu beze beguge lathi sesigugile so angiboni ukuthi kuyindlela e-right ukuthi bebese bezosibribe ngemali so akahlale la imali yakho mna ngakho eyi abazali bethu anyeke bavuke so hhayi akuqunywe impela uma kuvumeka kuqunywe ekuhambe bezibonele labo lathi sizibonele siyabonga okhulumayo nguHenry obuya ekhesi emangcwabeni akonyongolo nguye lo okhulumayo ngiyabonga studio 7 ngibonga labandlalele bahlonipha futhi ne-president le engasilaleliyo nje kuphela
litshona njani basakazi be-studio 7 mina okhulumayo ngurafael mavela athi nasithwele nzima elizweni kunzima la imisebenzi ayisebenzeki kuhle siyazama mina ngikuse egolideni ngiyemba igolide ngile mayini engiyemba khona igolide kodwa ngaze kuphume khona lokhu okuphumileyo uzame ukuthi uhambise khona ngale fidelity ukuthi uyophiwa imali bayakunika 55% ye-production oyiyenzileyo nge-United States dollar kuthi 45% bethi transfeyela ku-bank account yakho sokusiba i-RTGS yona i-RTGS nxa sokuyi-RTGS akusathengi lutho izinto ozisebenzisileyo ukhipha igolide lelo zonke ziyabe zingasayeneli ukuthi uthenge ngilokubhadala abakuncedisileyo begebha sila abantu abasincedisayo begebha sile dizili kulamahola kulama-hours kule transport sitransposta sisiya lapho ogigwa khona uthola ukuthi imali zangikhona azisayeneli bonke laba abantu kabakhaleli i-RTGS kabayifuni bafuna imali irandi kumbe i-United States dollar wena ungabanika i-United States dollar leyo ozabe uyiphiwe iyi-55% yalokhu eliyabe likuzuzile i-RTGS isala ngapha ikhangelane le-ndleko zemayini uthole ukuthi uhlangane lazo kuhle indleko lezo kabe sayeneliseki into yangikhona isisenza vele sihle siphume kubhizinisi and kakukhulumeki la i-government kayilaleli kayilandaba lokuthi sizwa ubunzima obungakanani but bayazi ukuthi i-project yemayini yi-project enzima okunye okumangalisayo efuna imali efuna i-cash but ibona bekufakele i-RTGS le yona le i-RTGS lanxa nje esuyifakile khona ngale ku-akhawunti uzama ukuthi uyoyithatha ngobuningi bayo uphinde uyiswele imali bekulimithe bekutshe ukuthi siyakunika $100 kumbe siyakunika $50 khonapho wena ufuna ukuthenga ube sokuthiwa swayipha uyafika lapho uthi uyathenga khona bede hayi kasiswayiphi thina sifuna ikheshi ngoba sizawoda ngaphandle kwelizwe kunzima kusebenzeka nzima bakithi siyacela ukuthi ngabe uhulumende iyezwa izikhalazo zabagebhi ukuthi sinikwe imali ethengayo hatshi imali enzima kangaka isisibulela ibhizinisi vele selifile nithemba labo bayabona khona ngale ukukhanjiswa khona igolide e-fidelity I suppose i-production has gone down okunye okumangalisayo ngoba akuselandlela esingakhipha ngayo igolide ngoba imali yokusebenza ayiseneli engiyabona